ungubonile ukuthi yena ujaji iphambanisile ngokuthi akukhangele udaba lwakhona aluthathe njengodaba olu-agent nezindaba okumele lutholise ngesiphangiphangi liyeke amanye amacala amangalakuqala. Okunye umsekeli athi yena ujaji iphambanise ngakho kodwa ungakhangela ukuthi ujaji yena utheni ngalolo daba olokuthi yiwelayo udaba lu-agent. Ujaji uthe yena njengoba udaba okokuqala udaba ogcwele kumbe belukhuluma ngabantwana okokuqala kuphinde kukhulume futhi njalo ngokuthi yena unkosikazi kamsikili ubesithi yena kule mpahla ezithize ayesithi wayenazo yena ngesikhathi esithile nefana esitokisini umsikili kamangangeli wafika nje wasemthathela lezo zinto lezinjengezimota impahla zakhe ezinye kade zibalisa ezokugqokwane kunye nje okuthize. So ujaji uthe yena nxa kuyukuthi umuntu uhonona ngokuthi uphephelwe impahla zakhe ngaphandle komthetho ikhoti iyandise ukuthi lolo daba lu-agent. So ngesinye leso isizathu esithiwe ngujaji sokuthi yena ebona ukuthi esithini udaba lu-agent kodwa umsekeli ukuthi hhayi ujaji uphambanisile ebone ngani udaba lolo lu-agent. So singazi ukuthi yena i-Supreme Court izakubona njani
kodwa ngobufakazi obukhona wena ubona ngani ulethuba na elokuthi aphumelele umsekeli kamongameli uMnumzana Shiwenga.
Ngokubona kwami ngibona ngani njengakhangela i-case yakhona ngayicabanga njengayo ndijana mina ngangikhangele ngibone ngani kube le phutha elithize elingabe lenziwe ngujaji. Ngokubona kwami ekucineni angisho ukuthi indlela a-analyze ngayo ama-fact bekhena kangilani solo lapha but isithetho sakho wathi yena ngemva kokukhuluma lokhu akukhulumile ngaso ukuthi mina ngiza alesi sinqumo kubona ngani kube lokunye okuphambanisekileyo ngijana. Ujaji unike lokho esithi thina especially ngabantwana unike lokho esithi thina yi-final order nalawel ukuthi umongameli kumbe umsekeli womongameli athi ahambise labo bantwana ikanti yena unkosikazi wakho ubengatshelanga khona lokho ukuthi ubethela ufuna ukuthi akushiye abantwana udaba lwabo lunandeliyana olwamangalwa ngumkakhe umsekeli womongameli lungakatholisi.